Kumbaho 92. Studio 7 and the Voice of America Imanyanela Media Center. Ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane nazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganalani lathi kusasa kusukela ekuseni ku-10:30 kusiya ku-12:30 emini eMotoko Hotel eseMotoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Yingakutshwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.